Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhangela futhi ubithi ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba yequality lombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi ubuyele lani. Ubuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isikhonelo sezakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla kwasiza kwenza lokhu. Nesibindi siyakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudoniselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowekhodi ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Likhangela uTendai Bethi okukhodi, and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka bayazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi ubithi ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ngobuyayazi uke wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthiwe na asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru. Khonoko ukuthi ake wangena phakathi kwe-Nerabu yaphume. Kufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition. Ukuthi kanti vele kuyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esinayo yena leyo ukuthi sikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So and yiyo le nto ekukhulunywa kakhulu ngabo Obert Gudu. Kule problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan wehliswe inkosi evetezulwini kwathiwa ngekumele kuphela ayenzeleni.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ucunule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukuthi asekubehlile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle. Abantwana bayahamba ezikole bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobe belo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho abantu sebethenga imithi. Ezikole lapha amabhuku abesegcwele ezikole kathesi awasekho sebethenga amabhuku. Sibusa ngabantu abalamanga, sibusa ngabantu abangaqinise, sibusa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela. Abanye bazikaphi ama-27 lokho.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakela abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli ngoba sizakwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bese kuqaphele khonokho abantu bazekwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lelikhona elokudubeka njengoba ngitshile ukuthi abantwana bayadubeka. Abantwana bakade sentu sezothatha umfazi elale laye phansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko awethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse.
Lamhla sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Gqeda Sibanda, yena omunye wabantu sibilawa ngani bafuna ukuthi kube le nkosi yamaNdebele. Baba Sibanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulo baba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhotalaye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Yele ukuthi kuvela ngapi njalo kuya ngapi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazi wesibili uSteni Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Sibanda?
UKhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uSteni Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Umntwana wenkosi kuhlangabeza-ke utheka ubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula. Umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke boMathuma, isalukazi lesi esasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezele naye. Wakhula laye. Isintu sakithi ntemba siyasazi sonke kunenge okwenzakalayo esintwini sethu. Kunenge sithinta izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Wafika-ke kuye kuSteni Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe. Into le yenzakale kudala baba kubo 2002 yikho lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile elimtshelayo ukuthi yena selo msebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yikho lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu
kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho yebo baba
ye nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi lithole lakokujuma leli so nxa lilithole lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lokho lithini ngakhonokho
kuyibubhanqa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena liyisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo bembiza umbulazi bembiza umtungwa bembiza ukhumalo kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu yikho lapho sesiqalisa ukuzwa brasesisenguchuma kathi kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo
kalizange likhulume labo yini abakukhumalo
abakukhumalo kukhulunywe labo baba nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi kube kanti-ke yena wathi ecina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu yikhuzabe lokhu ebaside batshela ngohambo abe sehambe ngalo ngiyakhumbula ukuthi ngodisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 kubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi
sesifikile emaphethelweni ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu
ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuzulu wonke kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili
sibongele kakhulu-ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke umnumzana Greta Sibanda lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uKip Sithube ilale
Wee mama sibe munye dina sibe moya
siyabonga Mthembo Sithemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyeke kuhlelo lwabasakhulayo
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe sesimtholile-ke uNyoni Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele ngamafishali ngaleli bandla lakho
ngiyabonga mfowethu futhi Mike engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama nezidingo zamayouth ontanga abasakhulayo isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa singakakhulumi ngama-youth so sikubonile ukuthi kufanele thina njengama-youth ukuthi sisebenze labo mama
awungitsheleke Zenzo kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla esiqakathekileyo
ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo
likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo
sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo we want to test the waters njengama-youth labomama abasakhulayo asikhangelenanga kuphela umnyaka ozayo okwamanje we are working on our foundation going forward
kodwa selicelile yini ukukhankasela
kahle ngamhlophe njengendaweni yasegutu kambezuma eshiredzi eplumtree nkayi bulawayo and then Midlands isayithi yemberengwa and ekhwekhwe
unkosana moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye
ngizaphendula ngamafitshane to me it's a serious surprise ngonkosana moyo ngathi it is very embarrassing unkosana moyo has been not in the country was on exile for so long and today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana moyo athi sifuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest izimbabwe is a free country yes enavuli political party yakhe but he cannot brainwash us as young people
so kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye
angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is
njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani
thank you so much umbuzo lo muhle kakhulu thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu we've got good policies that we will implement improving lives first the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before singakhuluma ama companies. Nasikhuluma ama companies will create a very good attractive policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo njengebandla lilawa ama plan amahle kakhulu kodwa ngempela ngempela angaphumelela na.
Right. First ku education. It's said to be in education. For education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with a disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungalamadi? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we'll deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe. Imali ikhona elizweni. Using our resources in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile. Sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo uMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Zokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lethu lwanamhlanje ntaba
ye lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi akhanya amanengi sokungamabhizimusi kuyathengiswa ama-oil kuyathengiswa amanzi omthandazo kuthengiswa yonke into kuhamba njani
okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sisisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala then okwesibili njalo sisisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla okokuqala uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe uthumayele leli vangeli mahhali, ivangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala, ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe kungabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthimayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu asikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu okwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla badalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakatha zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba becwala ezinyangeni, abantu bahamba becwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakidinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asolutho ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bababalutshwana. Kwezinye isikhathi into esigcwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane ake sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebe baningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona zakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anje wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisheni zakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasokufela abantu abayingcosana abalutshwana abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Njabe kwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Ngavela ngabona,
eladeleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engiva ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungibonela unthole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeke isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwana ukuthi bayinxeba kanjani ikatali. Baphuma ke enkundleni abafana beCrossed ngesixwayiso vesithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebesihamba phambili. Imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na? Olivalelisayo ngontungamela inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.